Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukelako Studio 7 lamuhlango sithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje. Inhloliso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum iveza ukuba ibandla leZANU-PF lamapolisa weZimbabwe Republic Police yibo abakhokhele ekwephuleni amalungelo nyakenye.
If you look at the current environment, one of the issues that we are dealing with in relation to elections is the issue to do with intimidation. So in a way,
ungakhangela umumo okhona okunye esikukhangeleyo sisiya ukhetho ukuthi usendwa okwenza uZulu ngamabandla ezombusayo. Lokhu kwenzakala ngenxa yokuthi abakwenzayo bazitshela ukuthi ngeke benzwa lutho.
Uhlelo lokuhlola amabizo kugwalo lwababhalisele ukuthola ilungelo lokuvota olwe voters roll namhlanje lungene kusuku lwesihlanu lusungulwe.
Abakhuthaza ukuthi abantu ukuthi baqhubeke bezokhangela ngoba kwesinye isikhathi uyakhangela ukhona oke wakhangela emthineni efonini bekungatshengisanga ukuthi uyi-male or female uthe sezimisele ukuthi ngcono ayifika kusenta wayathola ukuthi kukhona okungaqondanga kulungisa.
Owayengumongameli welizwe ogenqulwe embusweni nyakenye libutho umnumzana Robert Mugabe namhlanje wehlulekile ukuza phambi kwedale lephalamende ukuzofakaza ngokulahlekelwa kwelizwe ngamabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wenhlanganiso yamabandla abona ngokunanzwa kwamalungelo abantu eZimbabwe Human Rights NGO Forum uthi ibandla elibusayo eleZANU-PF lamapolisa aweZRP yibo abakhokhelayo ekwephulweni kwamalungelo kaZulu okwedlula zonke inhlangothi zempilo lamanye amabandla ezombusazwe ngomnyaka odluleyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokho kuphume embuthaneni wokwethula kombiko wesimo sokulondolozwa kwamalungelo oluntu esanyakenye owe-State of Human Rights Report 2017 ngabenhlanganiso eZimbabwe Human Rights NGO Forum eHarare namhlanje. Embikweni wabo lo bethethe izetherapy amacala okubopha ungekho emthethweni lokutshaya uZulu kungela kuphambanisa akwenzileyo, njalo iZANU-PF yethethe amacala okutshaya abalandeli bamanye amabandla aphikisayo ukubulala nokubatshisela imizi. Isakhamuzi seHarare umnumzana Tafazwa Christmas uthi lombiko unceda ukuveza lapho okuphanjaniswa nguhulumende namanye amabandla ukuze kulungisiswe okungakhokhela ekwenqabeleni udlakela ngaphambalini kokhetho lonyaka.
You look at the current environment, one of the issues that we are dealing with in relation to elections is the issue to do with intimidation. So in a way,
ungakhangela umumo okhona okunye esikukhangeleyo sisiya ukhetho ukuthi usendwa okwenza uZulu ngamabandla ezombusazo. Lokhu kwenzakala ngenxa yokuthi abakwenzayo bazitshela ukuthi ngeke benzwa lutho. Lokhu kuzanceda ukuqeda ukwesaba kuZulu, njalo sitshengise uZulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho.
Okhokhelela ibandla le-Girls and Lesbians Association of Zimbabwe umnumzana Chester Samba uthe sokuyisikhathi sokuthi uZulu asukume aveze lapho okuphanjaniswa nguhulumende, ikakhulu lapho esephula umthetho lamalungelo kaZulu.
Question is, what we will do about it? This year we are inviting you not to simply take stock of where we are.
Umbuzo ngokuthi sizenzani ngakho. Lonyaka silinxusa ukuthi sitshengisele kulabo abangahloniphi amalungelo ethu. Siyalicela ukuthi lingabona lapho okungananzwa amalungelo kaZulu likhulume. asisebenzeni sonke sakhe ibizwe elokuthi akula mntwana ozalala elambili kumbe unkosikazi engazi ukuthi indoda yakhe engani.
Okhokhela inhlanganiso Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Dewa Mavinga uthi inhlanganiso zikahulumende ezifana leze-TRP azilalwazi oluneleyo olunganceda ukuthi bengephuli umthetho ngoba kulabanye abazifaka phezu komthetho.
Institutions are hollow. They are not in a way properly equipped.
Ingxenye zikahulumende azilalwazi lokunanza amalungelo kaZulu loba zikhona indlela ezibhaliweyo ezingenelisa ukuthi bazi ukuthi besebenza njani. Kufuze zibe khona indlela zokuthi uZulu atshengise ukukhuluma nxa uhulumende engaphambanisi.
Amapholisa awezetherapy abikwa ebophe abantu okungekho emthethweni kuzehlakalo ezidlula amajumi amahlanu, abantu bevalelwa bengenamacala. Lokhu kugoqela ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire esethuswa amacala okuzama ukugenqula umbuso wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, ukubotshwa kukankosikazi Phatsayi Mayere okhangele ukuncinisa kukhetho lokudinga ozamela eMount Pleasant edayele ephalamende, nokutshaya kwabalandeli bemthwakazi Republic Party. Mele isitho 7 kuseHarare, ngiGibson Bebe.
Uhlelo lokuhlola amabizo kugwalo lwababhalisele ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll namhlanje lungene kusuku lwesihlanu lusunguliwe, kodwa ababika lokhu bebalutshwana abantu asebehlola ukuthi amagama abo akhona ngempela kulolu hlelo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu selusale lwezinsuku eziyisithupha kuphela ukuthi lugqitshwe. U-District Elections Officer wakoBulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kuleli dolobho kuphela abantu asebehlole amabizo abo bazinkulungwane ezedlula ichumi lasikhombisa, i-17,024.
I-36 sethu kusiyafika izolo, aba-inspectileyo 17,024. Ama-new registrants lesile 3,269. Thina inumber yethu sasirejista ikhangelela ukurejista barejista 211,000 plus. So sisakhangelela ukuthi abantu abaningi babuye.
Ikhomishini yeZEC ikhiphe njalo umbiko oveza ukuba inani labasebehlole amabizo abo besebenzisa umakhalekhukhwini bangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, njalo asebaziswe ngomakhalekhukhwini indawo lapho abazavotela khona bangaphezu kwezigidi ezintathu. Laloba kunjalo unkosikazi Khuphe uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ahlole ibizo lakhe endaweni zeZEC engathembi umakhalekhukhwini, ngoba kulabanye asebethole ukuthi kulomehluko egwalweni lweZEC lemilayezo ekubomakhalekhukhwini.
Abakhuthaza futhi abantu ukuthi baqhubeke bezokhangela, ngoba kwesinye isikhathi uyakhangela ukhona oke wakhangela emthineni efonini bekungatshengisanga ukuthi uyi-male or female. Uthe sesizimisele ukuthi ngcono ayifika kusenta wathola ukuthi kukhona okungaqondanga kulungisa. Kungakho siyakhuthaza ukuthi abantu kabahambe kuma-centers ukuze bekhangele ukuthi kukhona yini okungaqondanga ezintweni abazibhalisayo balungise.
Walilunga lenhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network umnumzana Dumisani Nkomo uthi uhlelo lolu luhamba kuhle, kodwa uthi imilayezo ethunyelwa yiZEC ayichazi ubulili bomuntu, ethi ukusilela kwalokho kungabangela ukuthi abanye bengavoti.
Kulendlela yokukhangela ibizo lakho usebenzisa ifoni, sithola ukuthi i-information oyitholayo uma udlolisisa ngefoni ayigcwalisisekanga, ngoba uthola kuphela ibizo lakho, uthole njalo le-ID number, uthole njalo le-polling station, kodwa uthola ukuthi ungowesilisa kumbe ngowesifazana. Sibona kuqakathekile ukubana nxa kusiba le confirmation evela efonini kube le information egcweleyo, njalo kukhulume lobulili bakho ukubana ungumama kumbe ungubaba.
iningi labantu elizweni jikelele lamukele ngenjabulo indlela ezehlukeneyo zokuhlola amabizo kuluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lolu ole voters roll. Kodwa ngesikhathi esincane esesisele ukuthi uhlelo lolu lugqitshwe, abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngemfundiso yamalungelo okhetho zikhuthaza abantu ukuthi bayehlola amabizo abo kuluhlu lwamabizo ababhalisele ukuthola ilungelo lokuvota mathupha, ngoba bengathembela kubo makhalekhukhwini kuphela abasoze bathole ithuba lokulungisisa amaphutha okungabangela ukuthi begcine bengavoti lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu LFBOAWL.
Owayengumongameli welizwe ogenqolwe embusweni nyakenye libutho umnumzana Robert Mugabe namhlanje wehlulekile ukuza phambi kwedale lephalamende ukuzofakaza ngokulahlekelwa kwelizwe ngamabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola i-$15 billion emsebenzini wokuthengiswa kwamatshe aligugu amadayimana. Umgabe usekhangelelwe ukuza kuleli dale ngomvulo. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Umgabe ubekhangelelwe ukufakaza phambi kwekomiti yebona ngezamandla kagetsi lezenjiwayo kusukisela ngabo-9 ekuseni kusiyafika u-11. Ngenxa yokuba akabuyanga ikomiti le icine inquma ukubana abhalelwe incwadi yokumazisa ukuthi abuye edale ngomvulo. Umgcini sihlalo wekomiti le uMnumzana Themba Mliswa utshele umhlangano lentathelo zindaba ukubana sebekhangelele ukuthi umgabe abuye ngomvulo ukuze azochazulula ngakwaziyo ngokunyamalala kwenkalakatha yemali engaka eyaphuma ekuthengisweni kwamatshe aligugu awamadayimana.
Tangatakavasheza kuti vave na 9 o'clock nhasa asi tagara pasi tazviya sekomiti taona kuti 9 o'clock yanga yakati home semukuru wechero panga vari pa
besimbize ukuti aze ngo-9 ekuseni lamhlanje azofakaza ngodaba lwemali eyanyamalalayo engamabhiliyoni alitshumi lanhlanu wamadola kodwa akasenelisanga. Sigcine sinquma ukuthi simnxuse ukuthi aze ngomvulo ngezikhathi zabo 2 emini njengoba sinanzelele ukuthi u-9 bese kusekuseni kakhulu njengomuntu omdala kungabe kumthwalise nzima ukuthi avuke ekuseni kangako.
Umliswa uqhubeke ethi njengomuntu ozwisisa umthetho ulethemba lokuthi umgabe uzahlonipha idale lephalamende ngokuza ukuzofakaza ngodaba lwamadayimana ngomvulo okunganceda ikomiti yakhe ukugqiba inhlolisiso ngalolu daba. Phansi kwemithetho yelizwe idale lephalamende lilemvumo yokulobela kabili umuntu ukuthi aze ukuzofakaza. Engayekela ukubuya edale kulapho ke athunyelwa khona amasamanisi. Ikomiti kaMliswa iphakathi kokucwayisisa umsebenzi wokweba kanye lokuthengiswa kwamatshe aligugu amadayimana emigodini yaseMarange eManikaland ngenhloso yokudinga imbangela yenhlupho ezibhekane lelizwe lona linothe kangaka ngezenjiwayo okugoqela amadayimana wona lawo. Ngesikhathi iningi lisithi ngabe amabhiliyoni alishumi lanhlanu amadola ayenganyamalalanga ayezanceda kakhulu ukuhlenga ilizwe kunhlupho elibhekane lazo kwezenotho. Iningi lithi kodwa alilathemba lenhlolisiso eyenziwa ikomiti kaMliswa le yedale lephalamende ukuba izaphuma lalutho loba ukunceda ilizwe ngoba lo msebenzi usuke wenziwa wangaphumisi lutho. Inkomiti kaMliswa ikhangelele ukugqiba lenhlolisiso yethule umbiko wayo
idalele parlamente lingakachithwa ngaphambilini kokhetho lwalonyaka. Nimele Studio 7 ngise Washington DC, ngiyoprakthetis Jeremiah.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngombukiso weZim Expo owenzelwa eMassachusetts khonapha eMelika ngempela viki. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zogatsha lwezempilo kwele Nigeria zithi kulabantu abalitshumi lambili asebebulewe ngumkhuhlane wesifudo secholera. Abedlula ikhulu babikwa beselatshwa ekuqhamukeni kwalomkhuhlane esiqintini semubi esabelweni seAdamawa. Ngenyanga yokuzila ngokuzincitsha ukudla kwabokholo lwesi-Islam eRamadan, abenhlanganiso e-Islamic Relief USA ibikwa isabela ukudla kunkulungwane lenkulungwane ezilambayo esigabeni seVirginia, Washington DC, Texas, New Jersey, Illinois lezinye khonapha eMelika. Umqondisi we-Islamic Center umnumzana Tahan Jabarin uthi lokhu kudla okwabelwe amakhola esimuslim kuphela kodwa nezinye imuli eziswelayo ezihlala duzane lenkonzo yabo. Namhlanje kuhlandla lethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Quiet Ncube ongomunye wabasungula umbukiso wezamabhizinisi wezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika laseCanada oweZim Expo. Lo mbukiso uzenzelwa edolobheni leBoston kuyonale impelasonto.
Ibizo leli esilithi yiZim Expo yaqala isiphosile leminyaka engamashumi mbili ichumi lesikhombisa, sokuyisikhathi sibile kakhulu. IZim Expo imele uZimbabwe Exposition Business Corporation. Sisayiqalisa yayilezigaba ezimbili. Esinye singesama-business, esinye singese-social, eqondene yezinto zabantu, into ezinjengezimfa, into ezinjengokuncedisana izikolo and so on. Kwagcina hayi lokho sakufaka eceleni, sagcina sesisekela sizimisela ngokwenza iZim Expo Business Corporation kuphela.
Injongo yombukiso lo kahle kuyini?
Injongo yayo siqalisa nakathesi lokhu yiyo leyo nanxa ingaphumeleli ngendlela ebesiyifisa ngayo. Injongo yeZim Expo Business Exposition ngeyokuthi sibize abantu bonke abaseZimbabwe abalapha ku-diaspora e-America le-Canada abalamabhizinisi abo, amabhizinisi amakhulu lamancane, babuye ngaphansi kophahla lunye bazotshengisa ibhizinisi yabo ebantwini baseZimbabwe labanye njalo laba abahlala lapha abafuna ukubona ukuthi ibhizinisi zabo zihamba kanjani. Ngenye indlela sasizama ukuthi sincedise amabhizinisi ukuthi ibhizinisi yabo ibonwe ngabantu, ikakhulu amaZimbabwe. Njalo abanye abafuna ukuqalisa ibhizinisi babone ukuthi laba abantu amanye amaZimbabwe abalamabhizinisi abo baqalisa njani, bakuhambisa kanjani, baphumelela kanjani, kumele benzeni ukuze labo benze ibhizinisi engabanceda siyaphambi. Eyinye into esasifisa ukuthi siyenze siyayenza, but kayiphumelelanga kangako ngendlela esasifisa ngayo, ukuthi siqalise ama-scholarship lokupromotha nje abantwana abafunda kuhle, esiphumelelayo siyasenza i-competition sizama ukuthi sidinga abantu khona phe America ijikelele abantwana bezikolo abafundayo cele abantu ukuthi badinge abantwana abababonayo ukuthi bayaphumelela benza kahle esikolweni sizama ukuthi sibancedise ngokubanika indlela zokuthi bangaphumelela njani ezikolweni kwesinye isikhathi sibanika ama-awards imiklomelo njengendlela yokuba recognizer njengabantu abenza kuhle esikolweni sometimes senza abantu siyadinga abantu uma njengoba khathesi siseBoston sizacela abantu abaseBoston ukuthi basidingele amaZimbabweans asenze izinto ezinhle kakhulu okwedlula ezabanye ebasitshele ukuthi umuntu onje wenza lokhu lalokhu 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 omunye laye uzaletha omunye basitshele ukuthi lo wenza lokhu lalokhu lalokhu bese sikhangela ukuthi umuntu onguye simbone ukuthi usencede usenze izinto eziningi kakhulu ezinceda abantu jikelele abantu labo kumele labo sibarecognize ngokuba sikuba le dinner i-special dinner kuzaba lezikhulumi i-speech berecognizwa labo bantu ukwenzela ukuthi labo bazakale ukuthi bayancedisa ukuthuthukisa isizwe sakithi loba nje singapha sisemazwe ngokunye nje esihlala sikwenza isikhathi sonke okunye okuqondene nezemidlalo lokuthokoza nge-Saturday ntambama kuba le beauty pageant i-beauty contest i-beauty competition yiyo ethandwa kakhulu ngabantu ababe bebuyile kuzini expo ngoba yiyo evele isiyiyo eyenza ukuthi babuye belanda ukuzabo
lo umnumzana Quiet Ncube omunye wabasungula umbukiso wezamabhizimusi wezizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha kweMelika laseCanada weZim Expo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseIndiana. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amazwi esiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Terence Mokhupe athi ibutho alisoze limvumele abuse nganqoba kukhetho oluzayo atshengisa sobala ukuthi yikho okukhulunywa kubandla leZANU-PF ngasese. Umnumzana Mkhupe ongumsekeli kamphathintambo obona ngenhlelo zamanzi zemali kuhulumende ubikwa itshele umhlangano webandla leZANU-PF ukuthi ibutho lathathela umbuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngakho alisoze liphonge ukuqhubela umnumzana Chamisa intambo zombuso lanxa enqovile. Umnumzana Mkhupe uphinde wachothoza umnumzana Chamisa esithi ngumntwana ohlezi ekhulumela eceleni ongeke walibusa ilizwe. Kodwa usaphethe isikhundla sikamphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Simon Khayamoya uchothoze umnumzana Mkhupe njalo uthi amazwi akhe awaveze umbono kahulumende kumbe owebandla leZANU-PF. Ukuze sicubungule lolu daba sixoxele umnumzana Prince Dubeko Swanda omela iBinga North edalele ephalamende engowebandla leMDCT.
Thina esihlale laye ephalamende kusukela ngesikhathi uMgabe esesengupresident siyakwazi njalo siyakunakakela ukuthi khona uMkhupe uyi-insider yeLacoste ayabe kukhuluma uMkhupe yinto ayabe eyizwa kuma-inner circles ukhuphe imfumba ukhuphe imfihlo ekade engafanelanga yaziwe ngamaZimbabweni kodwa-ke yena njengomuntu ojwayele ukuphoya ukukhuluma nje noma yikuyini abe kukhulumile kutho ukuthi kube yi-slip of the tongue kodwa into yakhona ayikhulumileyo kuyinto akade bevele beyiplanile bona ukuthi bazayiyenza.
Ibandla leZANU-P F liyamphikisa lokhu akukhulumayo.
Ukwenzakalayo kuthandekile kuyafana la ngikhaya nxa kungatholakala ukuthi abazali bebenyeya besithi unazibani uyanoya ungumthakathi ukuthi kungaba nomntwana oyabezwile abazali benyeya ehambe ekukhuluma kunazibane nalo abazali isikhathi eside bazajayela ukuthi beyale bethi hayi ngumntwana nje bekuyikukhuluma komntwana kodwa-ke kungasenani lathi njengebandla ngiyakholwa ukuthi sibe sizabatshela ukuthi abantu bezimbabwe bezilungiselele ukuthi bona bevikile ivoti yabo abebutho bangafuna ukwenza abakwenza ngo-2008 bangafuna ukwenza abakwenze mhla ka-15 November 2017 hayi thina njengabantu bezimbabwe sithi okungasikufa yikuphi kungangcono siyidifende ivoti yethu size siyithole
amazwe la-ke angaphetsheya abokeleyo lawa wayethe afuna kube lokhetho olukhululekileyo
into yesibili kulaba bantu abasesibuthweni into yabo yakuqala abayidingayo yokubana ukucatha kade bekwenzile iminyaka yonke le kubusa ubuso obungumgabe kutshintshe kube yibo kabasebebusa bephambili nxa sebethe babakuphawa-ke sebedinga indlela zokuthi bebe lokuzwanana lamanye amazwe bephilisane kuhle lamanye amazwe bethole i-legitimacy
uphinde wakhuluma njalo wathi umnumzana Chamisa umntwana kakhulanga kuhle engqondweni njalo umnumzana Mnanga kwanguye ole ngqondo ejulileyo ukuthi engabusa
umkhuphe ngenxa yokujwayela okubuswa yizalukazi namaxwebu esefuna ukuthi amazimbabwenze ephile impilo yona leyo yokuthi beqhubekile phambili bebuswa ngabantu asebeluphele kodwa abantu bezimbabwe-ke into asebeyitsho yukuthi sibuswa ngumuntu ole-75 years ongakwaziyo ukuthi i-school fees yikuyini ongakwaziyo ukuthi ukudinga umsebenzi yikuyini ongakwaziyo ukuthi ukulala ngendlala yikuyini thina sesifuna ukubuswa nguntanga umuntu owazi inhlupho zethu thina esiphila ngazo njengeningi labantu bezimbabwe
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sifanda omela iBinga North edalele ephalamende ongoyebandla le-MDC team ingxoxo le ngokugcweleyo itholakala ekhasini lethu lebulenjini ku-www.voandebele.com intatheli zindaba yethu yezemidlalo ujoseph njanji usipha impumela yemidlalo yenguqu esigabeni saphezulu esecastle premier soccer league edlalwe namhla emini
iqembu lenkezi platinum liqhubekela phambili ngokunqoba njengoba namhla litshayele echapungu nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni ye-ascot ohlohlele iqembu lenkezi ngu-walter mkanga njalo limpumela itsho ukuba leli qembu selile miklomelo ngama-35 ngemva kwemidlalo eli-13 kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-capes united linqobele ze-pc kariba nge-3 kanya emdlalweni obusenkundleni ye-national sports stadium njalo lihlohlelwe ngujohn juwawo olitshayele kabili emambuleni kanye lo-denver munkamba limpumela ije iqembu le-capes united selilemiklomelo engama-20 lisendaweni yesithupha iqembu lechikenini linqobele bulawayo chiefs nge-2 kanya enkundleni eluveve njalo selihleli endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo elilemiklomelo engama-24 okulinani eliphethwe liqembu le-RRCT elitshayele eshapani mine nge-2-1 enkundleni ye-ruvaro ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo umqeqetshi weqembu lechicken inn ujoey antipas utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba bakwenze iqembu lebulawayo chiefs
coming from 2 draws.
Ube ungumdlalo omuhle kakhulu sikhangele kakhulu ukuthi sinqobile ngemva kokubana sibe ngochikilo bhanqa imidlalo emibili edlulileyo njalo sidlale kuhle kuhlandla lokuqala senelisa ukuthi sihlohle amagoli ethu amabili ayenze sanqoba namhlanje
umqeqeshi weqembu lebulawayo chiefs ugatli chibuka yena uthi abafana bakhe bakhulelwe ngoba bebatsha kusigaba se-premier soccer league
okwenze umehluko namhlanje ayisikuthi yikuqeqesha kwethu kumbe kuyini kodwa sizananzelela ukuthi iqembu kade sidlala lalo abadlali bangikhona sebele sikhathi bedlala kuba ngalaphezulu kukanti thina sibe singalabantu abatsha yikho kube ngumehluko ngoba bona amathuba abawatholileyo benelisike ukuwasebenza ikanti kithi awuhamba kakuhle
imidlalo yeviki le-13 iqhubekela phambili kusasa ngolwesine njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu le-Rentals lizemukela ele-Triangle enkundleni ye-National Sports Stadium ngehola lakuqala emini kuthi iqembu le-Yada lizadlala lele-Mutare City ngase-National Sports Stadium ngehola lesithathu emini iqembu lebulawayo City lizadibana lele-Highlanders ngase-Barber Fields iqembu le-Black Rhinos lizadlala lele-Dynamos ngase-Rufaro kuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-Nikrut ngase-Mandava ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
siyabonga joseph njanji singakehlukani-ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela Inhlolisiso yeZimbabwe Human Rights NG Forum iveza ukuba ibandla leZANU-PF lamapolisa yibo abakhokhelayo ekwephuleni amalungelo abantu nyakenye. Uhlelo lokuhlola amabizo kugwalo lababhalisele ukuvota i-voters roll namhlanje lungene kusuku lwesihlanu lusungulwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.